Esekunanzele le ngokwethu lemelika ukuthi khona ngivakatshele abayithi Maricopa County eArizona ngale engubonile ukuthi ukhetho uyafaka imali ukuthi ukhetho lube kahle engutshoyo ukuthi izekhi njengathi kweZimbabwe kuyafakwa imali ithole amakhompyutha ithole ama-systems okutabuleta kwenzeka ukuthi into zonke zingabi manual ukuthi uyathatha iphephuthi lapha uthini sokuthathwa kuyisiwe e-command center ngemoda hhayi lapha bayenzi khona lokhu bayatabuleta njengemtshina i-information yakhona yonke kusenzakale uyabubukele kuscreen ubona ukuthi kuhamba njani kutshintsha njani le into ezinjengazona lezi njalo abantu bakhululekile ukukhankasa bakhululekile ukukhulumisana labantu ngibonile lami e-Arizona State University ngibona abantu abatsha bexoxisana labanye abantu abatsha bebakhuthaza ukuthi babhalise ukuvota njalo kuqakathekile kakhulu ukuthi sinanzelele ukuthi ukhetho lwalapha luyafanana lolweZimbabwe kodwa indlela olwenziwa ngayo kutshiyene kakhulu kakhulu.
Kambe kuyini ongakufunda izekhi ukhetho lwe?
Abangakufunda ukuthi khona kwesinye isikhathi nxa sikhuluma ama-elections eZimbabwe i-election ngama-numbers i-election yokuthi ama-number wona la sinyakwanisa ukuwathola yini kathesi asithi awukhothola uphelileyo ngiyakwazi ukuwathola yini kathesi ngiwathola nga. So enginanzelele lapha ukuthi khona i-transparency is big abantu bayakwanisa ukuthi bathole ukuthi bavote njani anytime sesingabuyela umbe we-4 years ago ngo-2020 uyathola ulonke kukhona usungazithathela uzivalele wedwa uku-analyze nxa ufisa kodwa asikutholi kangako ngapha ekhaya ukuthi khona uthola ukuthi into zikakhetho lika-2018 asungangazitholi sokwadlula.
Kona sayisizwe phela abanye balapha bathi ukhetho luyaphekwapheka lapha.
Ye, bakhona abanye lapha bathi khona ukhetho luyaphekwapheka kodwa engunanzeleleyo ukuthi i-Arizona ingathi ngesikhiwa yi-swing state. So kule focus eningi kulaba abazombangazwe angazi ukuthi uTrump ufike kangaki laphana umbe 4-5 times lo Kamala like maybe 4-5 times. So bakhankasa kakhulu endaweni yonaleyo ngoba yindawo eqakatheke kakhulu kodwa esingakufunda ukuthi khona ama-process abo lonke improve siyaphambili. So nxa kule kube lo hlupho oluthile alulungisiswe and part of ukulungisiswa ukuthi ama tabulation machines amanje angizalinika example yokuthi khona eMaricopa County last election ka-2020 bebekhuluma ngakho ukuthi ama printer abo overheat amaningi agcine ngasasebenzi kahle kanti sebethe ngabanye ama print sebekhangelela ukuthi abasoze bebe ne same problem ababelayo ngo 4 years ago. So kumele ukuthi ukhetho lwethu ibe lonke lukhula lu-improva lusiyaphambili kungabi lonke kukhuluma into eyodwa njoko njalo nje every after every election.